ndaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni mhlaka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amakhansili yamaningi athi aqhubeka isehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokuvutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokucina kuphuma imikhuhlane yoneye coronavirus.
Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu bahlale bevalweni okwamaqiniso labo bayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-park lamanye ama-ne-special stakeholders abone ukuthi isilwane lesi siwulawe lokuphanga singakayenziwe le drop damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisayo leMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka isehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leMaswingo. Lanxa uhulumende esevumela amanengi amagalaji ukuthengisa amafutha izimoto ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa loCouncillor weTivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Konapha ngikhuluma nawe so imota iku-M kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hhayi lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi tivele umthetho okhona, ipolicy ekhona ithi akukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane nomukuthi lihole nomukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakansela kasila okunye esingathi sikwenza ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-America noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar kabakuvumi konoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi konoko.
Njengomasipala ukusilela kwepetulo ledizili lokho lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kusiphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakansela akuma high density suburbs lisiyazi ukuthi i-infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe okutsho ukuthi kathesi sesibona ama-blockages amaningi kuende angaba yisiko ukuthi lathi siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi ukuthi kungabi lokucina sisiba lemikhuhlane ngendaba yama-blockages lawa. Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba bafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokucina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus. Uma kudingekala ukuthi umuntu agijinyiswe ebonakele ukuthi angaba nayo, ingabe idaria lezi eziphumayo, kufuze ukuthi izimota zibe namafutha ngokuphangisa, kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani, uhulumende ancede khonapho.
Lo Councillor Thamsanqa Hadebe wethi varasekwa kuward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni lontungameli Inkomo weStudio 7. Isilwane esivulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi sambulala, kodwa asizange simudle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula ukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxe lo councillor weDethe umnumzana Stanley Torima webandla leMDC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomweka, sasebenza kuhle, but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe, badabukile abantu bendawo yangkhona. Hayi, umuntu ongekade ekhona vele, hayi, baphathekile kakhulu.
Njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa isilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho, lithole yena isebekiwe na?
Samthola engakabikhwa bathi bamelela ukuthi abezobalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye, but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha, so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala akusama ngakhuthi izinto kungcono siyebonana la engakazi. So besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile, so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya, ifoni sizele ngangangapha kuphezinye izihlobo abangani, yikho sebemthela lwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesubona khe. So hayi, abantu badabuke kakhulu, saba buhlungu, kajusa ubuhlungu. 1:30, 1 time, 1 hour, and all that. Kwangokuthi kade ungumumo ongarayithanga.
Sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi zeganga lezi abasebenza khona ngalo, ama-professionals angkhona, baya indlela umaphana anyathela ngayo, bayamazi. So kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa. So mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolakha, ngithomi ulolakha lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu, so siyazi you can count ukuthi umuntu wangkhona uyazise sezabulawa.
Kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama?
Asuku zonke abantu bayahamba even kusobusuku, but lo mbonakalo wona lo khathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje, but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yena leyi singalahlekelwa lempilo. Akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu, lo mntwana wabulawa phakathi emaphandleni enjenjeu. Khathesi lethi singakw
kwanza kuti sizvisise zvamo kuti hai kale ganyeni munthu lokati esegangeni pati konoko kwokuti siyabisana nomuntu kumuntu engasikalanga konoko ikokuchenziswe kuti hai asiso asisalungangi isuri vanisona leyo so abantu vahlale nevhaleni okwamaqiniso lavo vayakutaza sivini kuti avaona vezinyamazana lezi ave parks lamanye amanesisa stakeholders avaone kuti isilwane lesi siulawe lokuphangi singakayenzi a bit of damage.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedethe engowebandla le MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uza kuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium ngoBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Muswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulomkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lomkhosi eTrade Fair kwaBulawayo mhlaka 17. Umavela Sinakamba odlalela i-Aston Villa yeBhilithane yena engowe wange nguye yedwa kuqembu lakhe onconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti lebhola hube liqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Kuma lelathi emakwe lapha eGwanda. Hey, thandithi ngikhuluma ngodaba le-coronavirus lolu. Udaba le-coronavirus lolu libhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano liyamaphasika, abantu babe lembuthano. So abantu uzuze la sisesaba nxa kulabantu ababevela kachana bebuya embuthanweni njengana le ukuthi bagcina bemethekisa into enje plus kukhanya ezempilakahle yakithi ngapha eZimbabwe ivele ikhanya ingani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sibilokhu akuphuthume silimasinyane kuthi lalolo daba lukayitayita marero ayi uhulumende ngawo uyangenela ukuze kuphathiseke laba bemula bala ma esewadlula kulo mhlaba abekwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje acatshe nje emthokotho-ke. Hhayi
hhayi, thina siyaphila. Likhuluma noNcube esendaweni yaseGoli. Wakade ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti ma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sisithi uNkulunkulu kalwele uSatana, uSatana wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu behlukunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi international military ngenele kususwe lo mbuso lo wamasosha lo khona kwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana, ehlukumezeka, esizwa izinhlungu, evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala, before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokhu kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma nohlongwane lapha obuye ekhesi. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, umphakathi Habroni. kanti kambe thina abantu abamadoda singakujabulela nsuku zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli phela kungani omama bengaziphilili bodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli abantwana babo abafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho usendu lwesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele bangelelani ne-culture namhlanje kwathathwa yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukuphilisa izimali babe sebeyifaka amakhandlela kabo kanzima singakhangela mina lapha nxa ngidlala khona ngotshwane nxa ngingakhaphampanisi ngibona ngani i-85% yabomama kabayindawa abathathanga njalo sizobafa abathathwa ungakhathaleli ukuthi umhlobo unganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthanga uba i-qual rights yangala u-50-50 akusela ndoda efuna ukuhlala nomfazi ngenxa u-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi yehlukana suku zonke imbangela yeneleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo kabakubeki khonokho bangabahlukuliziwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunohlupho olubuya luthi lulanto umuntu ongumama nocwasili phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni iqini eqinisweni ukuthi nxa kwathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingene emakhanda yabomama enza olutsha ludivose nsuku zonke kasali ukuze ukhangele okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo
igama lami uSibusiso Msele. Ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye lusekhulata lapha ku-social media. Kunento engiphatha kabi. Kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe uruwayo. Basidelela kakhulu ongawukuthi mina angazi ukuthi abantu basendebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezukweni kungani ma kukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza izibhaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama uqinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle nguhulumende ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama bayalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bethengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngabo mama yikona nithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ngananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa ngayo igovernment iyangenela incedisa abantu okumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simikubi kangaka abantwana balala bedliwe ngabomama bebamba lokhu nalokhuya ngikhuluma nje emakhaya okuncane khona kokulinyiweyo babhizi bayahlakula bayalinda bayenze yonke into
ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu imbiko yenu njalo ingabi lamazwi ethukayo kumbe awenkethabechabi likhumbuleke ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook kanye labasilaleleyo ke ku-radio uGod knows Khumalo uthi morning msakazi we-Studio 7 koBulawayo Lupane eJocholo ngiyalibingelela ngise-Bryanston eJohannesburg ngu-God knows lo Khumalo uJohn Taterela uthi livuke njani sihlobo uMandla Joshua Yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sikuleli ele South Africa uCaroline Sibanda uthi livuka njani msakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukheni khumalo laye osasi kubukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazibuko ngithemba incingo lamniso lwaginyile amanye amnabizo singakange sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani weAfghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezivotshwa ezingamaTaliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwamaTaliban lohulumende weAfghanistan ukwenzela ukumisa impi labo esileminyaka elithumi lasitshiyagalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamachumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo mali cacha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana walelo qembu umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele bencedise uhulumende ukulwisana lamali ecatsha la. Sokwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwatshiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamali ecatsha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lamaDemocrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders okuzabangela ukuthi kube lukhona ukuthi amfice lanxa kusalele lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamachumi amabili lanhlanu okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngiyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxele umnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu ongani ulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment uBiden. Kodwa-ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusobala ukuthi i-America kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evele evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi olunxele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. Engiliqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden sim lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu uSanders ukhuluma izinto eziphikisa iestablishment kakhulu kuza kuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama primaries nalawa awe Democrat ayidibana loTrump yi-election esiyikhangeleleyo yi-competition esiyikhangeleleyo
sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu ureverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama ungathini ngalo
into ayimelayo kamelanga i-establishment umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle benganakekelwa ngumbuso we-America yibo abantu abamelwe nguSanders njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle obeluzizwa umbuso usubaphunyukile uTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident uSanders ke nguTrump wama-Democrats sikhangeleni ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu ikakhulu abansundu lalaba bantu abancindezelweyo abantu abangathandiyo indlela iAmerica ebuswa ngayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane okwamanje ke nanko umculo kalikhwa okancube esithi ngiqome
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizibekele ngaphelela. Sondela ngikukhumba-khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizibekele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenyukele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Yo, now tole uthando lomkhosi. Ngiqome ngizinganje ngiqonde ngakini.
Amangimbona, yaphaphatheka. Amangimbona, shaya lupalo. Amangimbona, yaphaphatheka. Amangimbona, shaya lupalo.
Ngikome ntombaza. Ngikome pala pala. Ngikome ntombaza. Ngikome pala pala.
Yebo ke umculo kalikhwa okancube kambe bangaka bangakwenza okuthiwa ngulikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ukuze uqonywe yintombazana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesengelabo kuqala uMK Jawu uselubhane uNomen Ngwenya uVusi English. Siyabonga Liz. Dibaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.